Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande, obesi paindaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani zulukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku-25 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukungaqoqi kuhle uhlelo lokwaba izigaba olwe-delimitation sokubangele ukuthi ibandla le-CCC liqale kakutsha uhlelo lokukhetha abazancintisa kukhetho kwezinye izigaba zelizwe.
Kumele abantu bakithi bakhankase kungela dlakela, bakhankase kungela otshaya omunye, bakhankase kungela ozalinyazelwa impahla zakhe ngenxa yombangazwe.
Gambe baningi na abaza kuyahlola amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll oluzavulwa ngomgqibelo.
Ufanele uqale ukukhangela udaba olwe-delimitation okuyikuqunywa kwezigaba sithi mhlambe ama-ward.
Abalwela amalungelo abesifazane bathi lanxa abantu abaningi bethwele kadalala ngokutshabalala kwedola leZimbabwe okubangela ukukhwela amahlayana kwentengo, abafelokazi labesifazane abakhusela izimuli bezimele yibo abathwele nzima kakhulu ngokuphinduweyo kaningi nengi.
Ukuphelisa abantu abaningi kwadakayo kathathi nezinti and kwana umasima kathathi nezinti abekhumanisela ukudla okungakho ongathi akwakhi mzimba ikudla nje kuzekha abantu umntu udle uthwala njalo.
Iqembu lomdumo we-reggae ele-UB40 liselizweni uzokwethulela abalandeli balo umculo wabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we-Studio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni. Ukungaqoqi kuhle uhlelo lokwaba izigaba olwe-delimitation sokubangele ukuthi ibandla le-CCC liqale kakutsha uhlelo lokukhetha abazancintisa kukhetho kwezinye izigaba zelizwe. Esigabeni seNkayi South kulabanye abakhethwe ukumela ibandla kukhetho lokudinga amakhansila asebezithola bezancintisa ezigabeni abangavoti khona. Sixoxe lomsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North umnumzana Jabulani Hadebe ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Uhlelo lwe-delimitation luphazamise ama-candidates ethu atholakala ku-ward 22, ward 17, lo-ward 28. Ama-candidates lawa avela ku-ward 22, ward 17, lo-ward 28 kutholakala ukuthi sebeyingxenye ka-ward 16, lo-ward 30. So okutsho ukuthi kuzamele kwenziwe uhlelo kabutsha ku-ward 17, ward 22, ward 28, ward 30 lo ward 16.
Manje lizathatha amanyathelo bani?
Ngolwesibili Tuesday 30 May sizakuba lomhlangano omkhulu eChange Grounds ku ward 30 lapho isizakhetha khona icandidate yethu ezamela u ward 30 kukhetho oluzayo. Lokho kuzenziwa kuhlanganiswa lalabo bonke abavotela eHompane Primary School leHompane Secondary ngenxa yokuthi Hompane Primary School leHompane Secondary seziyingxenye ka ward 30. Engikukhuthazayo ukuthi abantu baregister ngobuningi babo ikakhulu abatsha ngoba yibo aba affected ngombuso weZANU PF. Akusela msebenzi. Uzathola ukuthi bonke abantu abazelwe ngo-1980 ngomnyaka lowu ka-2023 sebele 43 years. 43 years umuntu akaze asebenze. 43 years umuntu akaze abone into okuthiwa yi-payslip. 43 years umuntu sefikise iminyaka yokuthi athole impensheni kodwa akaze asebenze. Kumele abantu bakithi bakhankase kungela dlakela. Bakhankase kungela otshaya omunye, bakhankase kungela ozalinyazelwa impahla zakhe ngenxa yombangazwe. Kungabi lo yedwa nje ozalimala elimalela ipolitics. Ngesonto Sunday 28 May siza kuba lomhlangano omkhulu egonye ward 28 lapho okuzabe kuhlangene khona bonke abavotela abavela eGonye laseTogwe Secondary School abaku ward 28 ukuthi bazokhetha abanguye abakhangelele ukuthi abamele ekhansilini ngokhetho oluzayo. Then ngomvulo Monday 29 May sizakuba lomhlangano omkhulu emkhonyeni ku ward 16 lapho okuyikho esizakhetha khona icandidate eyiyo ezasimela ku ward 16. U ward 16 usehlanganiswe lemanomano bonke abavotela emanomano kade beku ward 28 kodwa okakhathesi sebetholakala sebeku ward 16. So ukuthi ukuthi ade bengama candidates but bevotela emanomano kumele babuye emkhonyeni ku ward 16 bezohlangana lalabo kade sekhethiwe ku ward 16 ukwenzela ukuthi sikhethe onguye oyedwa ozamela ibandla lethu le Citizens Coalition for Change ekhansilini ku ward 16.
Wona umkhankaso uhamba njani esigabeni senu khona ngapha?
Umkhankaso uhamba kuhle kodwa engikukhuthazayo ngemva kwecandidate selection yikuthi abantu bakithi bamanyane babambane babe nyandalinye ngoba istruggle lesi esikiso ayisizo somuntu onguye ofisa ukuba ngukansila kumbe onguye ofisa ukuba ngumember of parliament kumbe onguye ofisa ukuba ngumongameli welizwe kodwa istruggle lesi nesabantu bonke beZimbabwe asebe thwele nzima njalo behlupheka ngaphansi kombuso wencindezelo owezanupief. Ward 22 uzahlangana kosikhonzile ekatasa business center nge-Tuesday 30 May kuthi uward 17 bahlangana esesemba clinic nge-Tuesday 30 May. Izikhathi zonke zokuhlangana kuma-ward aqanjiweyo ngu-11 o'clock.
Lo ke ngumsekeli kamgcini sihlalo webandla lesisi esigabeni seMathupelele North umnumzana Jabulani Hadebe ubekhuluma le Studio 7 esenkayi. Kunjalo nje amabandla ezombusazwe kunye lenhlanganiso ezizimeleyo bakhuthaza uZulu ukuthi ayihlola uluhlu lwabavoti i-voters roll lona oluzavulwa ngomgqibelo kusiyafika ngolwesithathu lweviki ezayo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba e-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu ekwaBulawayo.
Lokhu kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo ngamabandla ezombusazwe inhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu loZulu jikelele. Umongameli weRepublic Party of Zimbabwe umnumzana Kwanele Hlabangana ngomunye wabamukele uhlelo lokuhlola ugwalo olevoters roll.
I-voters roll iqakatheke kakhulu nxa silanda ukhetho. Azange siyithole ukhetho lwadlulayo kodwa siyathemba ukuthi kathesi izaba khona ngoba ngeke sekhothi ukhethweni singala i-voters roll.
Umnumzana Patrick Ndlovu ilunga lezaphu uthi kuqakathekile ukuthi kube le ndawo eziningi zokuyahlola lolu gwalo.
Njengoba bathi kumbe kule system enja ethu umuntu ule polling station eyodwa, so kungabe kwenzakele ukuthi uyabutshintshwe lapho wavotela khona last time usuvotela kwendaweni enja. Kodwa ilizwi sicela ukuthi lingene ebantwini abantu babekwazi ukuthi bayecheck amabizo abo ku-voters roll.
Ilunga lemthwakazi Republic Party umnumzana Patson Xaba uyabasola abezek ngendlela abaqhuba lumsebenzi.
Kufanele uqale ukukhangela udaba already limitations okuyikuqunywa kwezigaba sithi mhlambe amaward kumbe iconstituency nxa kuthe wawela kwenye iconstituency osusuke kule okade ukuyo eyakuqala kumbe iward okanye iconstituency yikho fanele uqale kukhangelwe kuqala kungakabhekisiswa udaba olwe voters roll.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kobulawayo ebandleni le Citizens Coalition for Change unkosazana Sithabile Moyo ukhuthaza ama lunga ebandla lakhe ukuthi baye ngobunenyi ukuyahlola i-voters roll.
Okwakhathesi mina njengu-provincial administrator ngibe ngingakalitholi ulwazi oluningi ubana bazabe bekhona yini emalokishini kumbe bazabe besezeke, but previously we have seen them going to the wards kumbe besiba lama-centers nje ambalwa ngoba inhlelo zezeke kade iziyenza eze-delimitation kwama-reports ama-stages angkhona amaningi angkhona sibe singelakho ukufinyelela kuma-stakeholders meetings are ubulutshwani esingabe sikuzwile.
Umnumzana Adimaya Masikati obona ukuqondiswa kwenhlelo kwabatsha kubandla leZanu PF okhangelele ukumela ibandla lakhe emzilikazi Mpophoma kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende laye ukhuthaza abatsha ukuthi basukumele phezulu bayehlola lolu luhlu.
La delimitation report kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu ekusebenzeni kwabo especially nxa bengena kuma constituencies be campaign. So sifile isifiso sokuthi nga kuphuma iactual report esinika ama boundaries akondile.
Abezek bazise ukuba uZulu ulakho njalo ukuchaya inombolo ezithi *265# kumakhale khukhwini wakhe abesefaka inombolo zesithupha lebizo ukuze umuntu abone ukuthi igama lakhe likhona na kugwalo olwe voters roll. Izek ayikenzi njalo isimemezelo senani labantu asebethe benelisa ukubhalisela ukuvota okumele kube sekusaziwa nguZulu jikelele ngalesi sikhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguAnastasia Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Abalwela amalungelo abesifazane bathi lanxa abantu abaningi bethwele gadalala ngokutshabalala kwedola leZimbabwe okubangela ukukhwela mahlayana kokudla lapho seyonke impahla, abafelokazi labesifazana abakhusela izimuli bezimele bona basemzimeni esibi kakhulu. Intengo yento zonke ezigoqela izimqoka empilweni kaZulu ikhwelile kuleviki kulandela ukuhloka kwedola leZimbabwe enxa liqathaniswa lelemelika. Emkambo wensitha idola lemelika elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe edlula inkulungwane ezine, i-4,000 Zimbabwe dollars. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labesifazane e-Women of Zimbabwe Arise, uNkosazana Magodonga Mahlangu.
Azomlethe zibhadalele ziyele ngethuba yazi inkomo liyana kuthiwa vele isibhadalele isithuba ezivusa ngembhaxama ngamadoda yesileyivuka yikhono neZimbabwe kodwa nanga abagxize ekuthakala ngoba bona kubahluphi aZimbabwe nxa izomlethe zibhadalele zingasebenzi zisebenzela nalaba abalihlekanyana elibusayo elithuthayo imajority lamba anize siya ekhethweni siyananzela ithona ngenxa kulanjwa kuzabuya-ke emele ukuthi babuye ezigabeni bayenga abantu ngokudla over 3 days okwe-4 days yasibabona hambe phiwa kathesi nje zikhuluma elayinini khona aba bephiwa ama-DEDs i-50 kg ngomama abangu-20 izabashintsha ngakho naleyo so siyananza ukuthi nxa izomlethe zibhazelele zingekho zingasebenzi kuhle yona yikho bathola khona amathuba okuthi abanyimbezela abantu abathi bahambe ekhongozela khona ukuthi intakaleli ezilwalelele seZimbabwe angesikhonekthe economy asina akwakhele ukuthi bala sesivula amapheji njeasifaze endleleni ethi i-UST ethi mbali ngokufa kwezomnotho.
Yebo, kunzima ebantwini abaningi, kodwa nxa sesikhangela abesifazana, sikhangele abafelokazi, sikhangele omama abakhusela izimuli bebodwa esingathi ngama-single mothers, bona badonsa njani emumeni onje?
Ungananzela ukuthi nxa vele into zingamanga ukuthi zingazonze omama balokuhlukumeza kakhulu bababanerebe kwi-situation kodwa ngiyakhangela okwenza khona lokho okubi futhi asila indlela zokuthi uhulumende uyabancedisa esingathi ngama-social protection safety net akudla kasebenzi i-social welfare ayisebenzi so laba abantu nje ikhuphele ukuthi abantu abaningi badlakale kathathu ngeviki and fana nxa sikhuma kathathu ngeviki abe sikhuma ngokuthi wena ukudla okungathi akwakhi imizimba ukudla nje kuzothi abantu umuntu udle ukuthwala injalo umuntu udle ukuthwala le mbhida yayisithi yakhona ngetholakale ngoba ezingadini amanzi kawakho asisaleli same thing yomuntu esifaza nayezimbabwe ikakhulukazi eyisingicurrent even lalaba esithi bayendile kunzima kakhulu ukuthi ubeumuntu etafuleni and then khona kuzakuba kunzima kakhulukazi ngoba sikhangele ukuthi ngapha e-South Africa iminingi elithephela khona i-operative didula uyabadudula anti sikhuluma nje bamhla ka-1 June babezenisela badudula amazimbabweni and the first babuli labantu abaningi abantwana abaningi ade besegoli abantwana ngokho egoli ade besizizimizayo sebuyile abanye bahle babuya ngo-December kababuliyana so lapha nje ukuthi abantu baphila ngomusa wendoa eZimbabwe i-cashnethi kuyo kathesi asikazi sibe naye angikwathi ngaqathanisa langazo this is the worst situation ngoku-analyza kwami nangokubona kwami ngokukhulumisela labantu ukuqisaka labo isimo esikhona kathesi izimbabwe sizi kakhulukazi.
Kukhona yini ongakuxwayisa uhulumende angakwenza ukuze abesifazana bathole ukukhuselwa?
Uhulumende wezimbabwe nxa engakunanzelela esikala sikhuluma ngakho ukuthi wena nxa into yinzima elizweni, nxa ezemnetho zingahambi kahle, nxa abantu bengasebenza nanzelele abasebekhulile omama izalukazi lentandane akakwenzi khona lokho. Singakhangela izinlamaphutha protocoli i-section 15 and 24 ukhuluma ngokuthi women in distress should access i-social protection services. Akukho izindaba khona lokho into kakusebenzi akukho.
Lo-ke ngunkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, iwoza. Ugatsha lwe-social welfare lona luthi lwenza konke olukwenelisayo ukukhusela abaswelayo. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo, iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi izisebenzi zenkampani yezindaba ezimpapers edinda amaphepha agoqela Electronic Sunday News, Umthunywa lamanye kunye lezinye izisebenzi zalinkampani zikhalele umsebenzi ngenxa yeholo elincinyane. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi owayengumkamnumzana Morgan Tsvangirai u-Elizabeth useguqule indlu ekamnumzana Tsvangirai ayakhelwa nguhulumende yaba ngeyokuhlala okwensuku ezilutshwana kwababhadalayo kumbe iloji ngesilungu. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi bethu abahle, siyabonga kakhulu imisakazo elisenzela yona imihla ngemihla. Nami ngilokunye nje ntanda ukugcizelela ukuthi kathi abantu abamnyama waye imbuso yabusiwa lucuku kanje, but nawo umphakathi umuntu uyakhalela ukuvotelwa, simvotele simfake kodwa kuphuma kasafuni. Uthola ukuthi into zonke uyabe zibona naye ukuthi azimsebenzeli kahle, azisebenzela abantu endlela abantu bakhononda lapha lapha, kodwa umuntu ayalile bambelele ebebhizi ngokwakhe engacabangela abanye abantu baphila njani. Akulamazi, akulamagesi, akulani, abantu bahlupheka ezikolo, akulama-resources okufunda, amatitshala amali okubhadala, izisebenzi ziyakhala indawo yonke ezibhedlela kulaa mithi, but umuntu eyale lokhu ethi yena kurayithi. Kambe yini le isho abafowethu? Hhayi, usinakudedelwana bakithi. Abakenikeze omunye laye kazame sibona ukuhamba kanjani. Kambe thina sesiyahlala singabantu abaphephela emazweni njalo nje, kuyoze kube nini? Mizethu sihlale nini?
Livuka njani, livuka njani, livuka njani bantu bakithi? Ngapho bantu pelupane malunku. Ivoswa yimi usobhukweni uhlanhla Mahlangu seButswana, Francis Town lapha. Ngithi livuka njani lonke ngezindawo ngezindawo. Ekhaya lapho ngivusa umama uNanhlanhla, lo nkomo RJ, lo Manondo lapho, lo Malungu Samthulisi uPaul Ngwenya, lo Jabulani Ngwenya, lo Ndevula laphana Africa Chuma. Sivotanini bantu, lisazise lati ngapho. Gakamemezele yini uPresident, lisitshele phela sizovota. Ngithi ngiyabonga lo babe shawini ngale kondani. Ngithi ngidala njalo inyawo uthi ngapho zabe ngizokubona ngidala wami. Ngithi ngiyabonga inkosi usise.
Studio 7, Studio 7, siyabingelela, siyabingelela enkundleni enkulu basakazi, siyabonga. Lami ngiyalulela elikabafu lo oqala ukungena mpela maku Paula. Abantu mabangadonsi isikhathi esithi abantu mabadlale ama-record azashesha laleleke. Imzuzu ayibe ngamashumi ayisithupha, maybe le mzuzu engamashumi amathathu umuntu edlala la ukuze lathi kulalele. Makungadlalwa abantu bephindaphinda, kulo mama ohleze edlalwe phindaphindwa la angimazi, ohleze ekhuluma nge-CCC kakhulu vele, umlandeli wayo ngiyamuzwa noma ekhuluma lowo ukuthi umlandeli wayo uyahlala one day kusasa uvuke khona kade thine yethu imbono aliyidlali injani ayizwakali yini bantu be-Studio 7. Ngiyabuza mina ngigodla mnyama mahlaba ayithola mafuza afulele eflabhuskopa esitalatshani ku-ward 11. Yes, yimi engikhulumayo uJogoniya umzulu katwesela lo Matiya nguye lo okhulumayo la. So ngicela lamlidlale leyamle leli record ngizwakale lami ngibeke umbono wami. Please bantu bezimbabwe ngiyacela lonke emagumbini amanomhlaba lapha elikhona asivoteleni MDC i-CCC leyo iyodumuleka kaChamisa phela uqobolwa ukuthi mina ngiyena umuntu wepolitiki vele politiki anilandaba la mina kodwa mvoti waye ngavoti kanti ngiyabe mvotela ini mvotela bani imigwaqifile bekana umgwaqo osuka eBybridge usiyafika eBlawayo ufile kuyumgwaqo ofaka imali iboda liyane laphayana eBybridge yefaka imali iboda enkulu kudlula umhlaba wonke jikelela ngazi ukuthi umhlaba lamazwe amangaka iboda ehloniphekayo kanti ufile lomgwaqo ngona kufile thathi harale wathi Blawayo harale hayi super ichukela ngusigudi sinayisi amen
ubalalela bahle abasakazi bethu ntunkamili bonke nje uChris oGibbs onkoprexedis ake ndibingelele ngothando oluhle ngendabeni isikhiphela zona hayi siyabusiseka ngendabeni sinikezwa zona bakithe zama sisabalwa ngazi ukuthi kanti inkinga yini lama ikibalo yami emoyeni ayikizwakale phela emoyeni yona le ngiyacela izwakale emoyeni shuwa hayi isicelo sibi lami kizwakale emoyeni liyazi ukuthi thina abantu bethu please sithwele nzima sigayidwe iganga lonke silamagada abasigayidile iganga lonke akumangalisi ukuthi libone kungani bayaphuza ukuthi bekhiphe besibehlale bekhuluma lokhu lalokhu lokhu lalokhu besabela ukuthi abanye bakhona bengathathwa abanye benziwe noma yini asibekeni izibindi kuphela sihlaleni silindile ukuthi kuzayenzakala kuyini ibandla le-CCC likhulu bonke abantu abalikhangelayo vele abalashukana nobalesabela kuphela sizaziphambanisa thina ngokuthi singani sisuka sibe lamanye amabala obandlululo lwethu ukuthi ye likhokhelwa nguChamisa Shona nxa kungenzeka asivoteni lelo Shona sibone ukuthi lalo ngelinye ishona elifana lawona lana amanye yini kumbeleli ngelehlukileyo engeleli lehlukile bantu benkosi kungaba ngcono
emsakazweni kaStudio 7 sanibona ngingabe ngisapholisa amaseko bakwethu vele ngikwatile nganuni wabo ngikwatiswa yile nto kahulumeni noma ngithi ezone PF le nto abayenzile imihlola okukhombisa khona ukuthi izwe liyabehlula ngeke futhi izwe ilizwe lethu livuke lisasengaphansi kombuso kwalabani laba awu ngeke bese basenzela imihlola bakhipha abantu ngoshwele emajele bekhipha amakhehla amapostoli abo lawa lokhungana omadzibaba laba baganisa ingane zina 9 years namhlanje bajika babakhipha hayi imihlola le amakhehla amadala sibabonile lapha beba interviewer uyazi bebahlaba ngembuzo umuntu uyakhuluma ukuthi wangena ejele ngecala lokurap abuye futhi bambuza ukuthi ingane le yayingakanani athi yayina 9 omunye uthi na 8 kodwa namhlanje uhulumeni kamnangagwa ubone kungcono ukuthi abakhiphe labantu laba hayi sis man sis hayi leli zwe libuswa zinyoni hayi libuswa zinyoni ngempela yini into engalunga kodwa ezimbago makunje bekhipha amakhehla abantu abarephile baye ukukhipha abantu abalwela umzabalazo sikhuluma nge-MRP 9 iphakathi ejele ngibona abantu ofanele ngabakhishwe ngoba le into ephilayo nabo job isikhala baphakathi olokungana ungarivume baphakathi kukhona abanye abantu bakithi ade bevumelana nenduna yabo bababopha baphakathi abantu abadala amakhehla ake la kodwa kuyokhululwa abantu nje hayi abadlwenguli ayihlulekile le nto lesisi
bantu bezanu PF hayi sesilizwile sibili lina hayi liyakhuluma siyabona ubaba ugawule kulezi nsuku bathule kodwa bakhulumela izisu zabo phela abatwa babo ukuthi besuda akuyakwazi nxa usendaweni yakho vele ngeke ukhulumele omunye umuntu ngeke ukhulumele omunye umuntu uthe urayithi wena ukwazi ukuthi endaweni yakho uyasuda hayi so silikhangele uyabuya ukhetha madoda umfana omncane uyangena umfana uyangena umfana madoda vele ngazele enzeni kathi esikuyo ngoba vele sonke sesilivulela amehlo sesilivulela amehlo sesifuna umfana omncane engena embusweni thatha umbuso ngodina hayi hambani lihlala phansi badala kwehlule kwenu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Abalandeli bomculo we-rock baphakathi kwesililo kulandela ukubhubha kukaTina Turner yena obhubhe eleminyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minwembili lantathu i-83. UTina Turner ubesazakala umhlaba wonke jikelele ubhubhele endlini yakhe eSwitzerland. Kolunye njalo udaba lwezomculo iqembu leBhilitane elazakala ngomculo wereggae eleUB40 lifike eZimbabwe izolo njalo likhangelelwe ukucula emkhosini wokunanza usuku lweAfrica Day kusasa enkundleni yeOld Hararian Sports Club andubana lethekelele amanye amazwe aseSouthern Africa. Iqembu leli elikhokhelwa ngumculi uAli Campbell libikwa lilethwe yinkampani yengoma nehosho promotions njalo lagcina ukuhlabela eZimbabwe lapho elithakazelelwa ngabanengi ngama-1980. Abakhangalelwe ukuxhasa leli qembu bagoqela abaculi beZimbabwe uSilent Nqo, Josh Ashley, Mimi Tarukwana lo DJ Chiweta. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo Silent Nqo wasethulela udaba olulandelayo. J-B-O, J-B-O,
umculi uSilent Nqo yena othi uthatha izinzo lakhe kwelikayise owayengunqobizitha uthi yena labanye bazaxhasa i-UB40
bazephefoma Hararian. I'll be one of the performers of the opening acts we're going to play before them. Others as well, Mimi Tarukwana and Josh Andrew and DJ Chiweta.
USilent Nqo uthi lanxa engosakhulayo oleminyaka engamachumi amabili lasitshiyagalombili i-28 uyayazi i-UB40.
Umama wami was a big fan. She is a big fan actually of UB40 and I grew up on songs like Red Red Wine.
USilent Nqo usichasisela ngengoma zakhe azaziqhonsa kulomkhosi ezigoqela ethi umuhle.
There's also new compositions that music that I've been working on since we moved in the house. So I'm going to play more of the new stuff.
Iningi likhangelele ukuyazithokozisa kumbuthano walamuhla owe-UB40 njalo iningi lilokhe lithakazelela umculo othi I've Got You Babe. Ngimele iStudio 7 ngikho lapha eWashington. Igama lami ngingoSithandekile Mhlanga. They say we're young and we don't know, won't find out until we grow. Well, I don't know, baby, if that's true, 'cause you got me, baby, I got you. Baby, I got you, baby, I got you, baby. They say our love won't pay the rent before it's earned, our money's always spent. I guess that's so we don't have a lot, but at least I'm sure of all the things we got. Baby, I got you, babe, I got you, babe. I got flowers in the spring, I got you to wear my ring. And when I said you're we'll be right back.
UB40 isidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele ezinye inhloko zendaba ebezikhokhela. Ungaqoqi kuhle uhlelo lokwaba izigaba olwe-delimitations sokubangele ukuthi bandla le-CCC liqale kakutsha uhlelo lokukhetha abazancintisa kwezinye izigaba. Kambe baningi na abaza kuyahlola amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll oluzavulwa ngomgqibelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.